inhlanganiso ebona ngezokhetho iZEC ithi isibhalise abantu abayinkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 164,240 kobulawayo, okulinani eliphansi kakhulu kulabo kade bekhangelelwe ukubhalisa. Kuthi ilizwe lonke jikelele sebedlule kancane izigidi ezine, i-4 million. Umkhankaso wokubhalisela ukuvota uyagqitshwa mhlaka 19 Mpalakazi, kodwa uZulu uzaqhubeka ebhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti emahofisini eZEC. Embikweni okhitshwe iZEC, inani labantu eselibhalisile kobulawayo lilokhe lingaphansi kwengxenye ekhangelelwe ukuthi izabhaliswa ukuvota. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithokozile Khuphe uthe laloba inani lilokhe liphansi, sebefake imizamo eminingi eyokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Ibulawayo kathesi voter registration sikuphase 4. Sesizamile kakhulu, sesisiyafika kuhafu yenamba esiyikhangeleleyo. Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi.
Namhlanje kobulawayo amabandla aphikisayo awe-MDC le-MDCT kunye lebandla elibusayo ele-ZANU-PF abebuthene kanye leziphathamandla zeZEC becubungula ukuqhutshwa kohlelo lokubhalisa lolu olwe-BVR ezabelweni ezintathu ezeMathebeleland. Exoxa le-Studio 7 unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthe njengamabandla aphikisayo bavumelane ukuthi uhlelo lolu kumele lungezelelwe ngamalanga angamachumi ayisithupha ukuze abavela ngaphandle kwelizwe benelise ukubhalisa. UMonzora uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota aluqhutshwa ngakuhle ezabelweni ngenxa yokuthi izifundo zokuvota azenziwa ngakuhle njalo abantu babengela maphepha okubhalisa. Evumelana lo Monzora umgcini sihlalo webandla le-MDC ekhokhelwa nguProfessor Walshman Ncube kobulawayo, umnumzana Oscar Ncube utshele uZulu ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele lwengezelelwe isikhathi.
Emhlanganweni wanamhlanje siphume lokuthi ngenxa yokuthi kube lenhlupho eziningi ebantwini bakithi ukuthi bafinyelele ukuthi bayiregister, siceleke savumelana ukuthi kasi extendeni uhlelo lolu lokuregister abantu ngezinye izinsuku ezingafika 60.
Uncube ugcizelele wathi imandla le-ZANU-PF likhuthazwe njalo lavuma ukwekela ukuthatha inombolo zephepha lokubhalisa ukuvota ama-serial numbers ngesilungu.
Sinanzelele ukuthi kuma-provinces amabili lawa ngaphandle kwakobulawayo, i-Mark South ne-Mark North, kule banye abafowethu abelinye ibandla ngingathi abebandla elibusayo bebesithi bona nxa umuntu eqeda ukurejista bambize bathathe ama-serial numbers awe slip leso asiphiwe iZEC. Sike sagcina ke ngokuthi kakungenzakali lokho.
Umhlangano lo ubuhlanganisa amabandla amathathu alabameli edale lephalamende njalo umlandi wawo ubungowokulungisisa imithetho ekhangele ezokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 19 Mpalakazi ngo-2017. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.